abalandeli bebandla lezanu-PF bakade beseharare International Convention Center HICC bebegcwele injabulo bethakazelela ukunqoba komkhokheli webandla labo uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Omunye walaba nguNkosazana Sibongile Sibanda oyi-National Secretary for External Relations kuhlangothi lwabasakhulayo kubandla lezanu-PF.
Ngokujabula okukhulu kakhulu ngempumela esiyitholileyo njengabantu elilabantu abalwela inkululeko, elilabantu abakholelwa kudemokhrasi yokuthi abantu bazikhulumele, bazikhethele inkokheli abafuna ukuthi bakhokhele. Abantu beZimbabwe bakukhulumile, abantu beZimbabwe sebevezile ukuthi bona bale themba ukuthi ubaba Mnangagwa asikhokhelele. Sinikile ithuba ukuthi asikhokhelele for the next 5 years njengabantu beZimbabwe.
Ukhuthaza ukumanyana kwabantu elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili.
Ake simvumeleni aphuthise ama-vision alawo ngokuthi iZimbabwe iqhubekele phambili. Kunezinhlelo ezingabe zeseziqalisile izinyanga ngezilutshwana esembusweni akade seziqalisile esikhayelele ukuthi aziqhubekisele phambili ekusukumiseni ezomnotho, ezekuguquleni indaba zemali emabhanga, ezekuguquleni indaba zemisebenzi ukuthi itholakale. Kule zinto eziningi esizikhayelele ukuthi ama-universities abuye, maningi amanye ama-universities adebile kodwa kulamanye nje abemile elingele emelele ilanga lanamhlanje ukuthi nxa sekukhethiwe umongameli welizwe omutsha bese bebuya. So ngile themba lokuthi ubaba Mnangagwa uzaguqula impilo zabantu. Ngifisa ukuthi amaZimbabwe bayambekezelela bake bebone ukuthi impilo zabo ngempela shiya ziyashintsha ngoba sinasilale ithemba lokuthi iZimbabwe isisiya kwelinye izinga eliphezulu.
Enye intatheli zindaba ebikulo mkhosi eHarare International Convention Center uXolisani Ncube upha umbono wakhe.
Ngingakhangele isiko labantu abaningi kumbe abathayelelanga ukuthi uMnangagwa uphendukile, kodwa abavothayo bathi bona bangifuna uMnangagwa eyi-5 years. Njalo ngombono wami abantu abaningi besehluleka ukungena phakathi kwabantu social campaigner, besehluleka ukutshela abantu izitho zabo, njalo besehluleka ukutshela abantu ukuthi bazayenzelani iminyaka emihlanu elandelayo. Yinto okwenza ukuthi namhlanje badliwe kuzama-PF. Njalo mbona bathengiseka kungakakhulu kwabo nxa sidane zombakazi, baphenda njengabantu abakakwazi bafuna ukwenza, bakakwazi ukuthi bangenza njani. Bacabanga ukuthi ipolitiki kuyafanana le edivizini yesikolo.
Usole edlula iziphathamandla zebandla le-MDCT elikhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa eliziphathe ngayo lize liye phambi kwentatheli zindaba ukwethula ukukhonana kwazo ngempumela yokhetho.
Kuyangisa amaphuthana, kuyangisa. Kumele bakwazi i-process le-process esihamba njani, nxa le sikhalazo usithola kanjani. Bangabebele sikhalo esingcono kodwa wasifakini ngendlela yethu. Yimbuzo oqakathekileyo abantu abaningalawo. Kumele bakwazi ukuthi elakusasa labo lime kanjani. Ipolitiki isephele namhlanje. Bangabebele nesikhalazo esiqakathekileyo eseqiniso kodwa besilo kusifaka phambi kwabantu. Sisele sisekele. Kumele babekwazi ukuthi nxa kuleyo ndlela le bahloniphe ama-process akhona.
Ngiyabonga. Yine le isidoda le ngithi arare yini umenzi isigama.